Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge ke uJonga Khandemiri obesi phathela ke indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, basebenza ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa.
Akula hulumende osikolisiyo US dollar. Hulumende sinika i-allowance. Allowance ye-COVID a 75 US dollars. Pay cushion allowance 100 US dollars. Ayiyo lapha hamba khona enzi hlaya athi selungisile imali yezisebenzi.
Iningi lilokhe likhala ngokucithwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osekubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapha sebengabanjwa khona iganyavu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafekitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF.
Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobala ukuthi ZANU-PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephongukufika nge-sanction.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, baya emsebenzini ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa. Lokhu kulandela umbiko wethulwa ngumanyano wenhlanganiso zamatitshala oyeFederation of Zimbabwe Educators Unions kumbe iFOZEU, eyazise ukuthi amatitshala azakhalala umsebenzi kusukela kuyona le iviki, kodwa lokhu akwenzakalanga. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUZ isole okwenziwa nguhulumende isithi usebuyisela emuva imfundo yabantwana ngokungabhadali amatitshala iholo elifaneleyo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Sithi nxa sicela kuhulumende ukuba akhangelisise iholo lethu, azame ukulithi alithuthukise liyefika ekutheni i-living wage. Esithine siyibona i-living wage iyimali esasiyihola kungakafika u-2018 October, imali yayingange-$540. Ngaleso sikhathi ndatele mfuna ukukhumbula ukuthi isinkwa sasiyi-90 cents. Lamuhla umbalisi uhola imali engafiki i-$100 kusalari yakhe nxa sikhangela i-RTGS. Ngangizwa abantu besithi uhulumende kholisa izisebenzi zakhe i-US dollar. Akula hulumende osikholisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance. Allowance ye-COVID a 75 US dollars. Pay cushion allowance 100 US dollars. Ayiyo lapha hamba khona enzi hlaya athi selungisile imali yezisebenzi ayethi ufake 25% ye-$100 ye-allowance. Nxa sikukhangela thina sifuna i-$540. Kulumende neti nga isi atara panse reviewa atuyenza 50, atuyenza 20%. Zamuku kangana sivonti chukutika sikambi sonke lo kulumende. Siti nga sespale luku wa matangi mwa aspenduli. Asitelu tu kulumende se enzimza memning. Kuluma ngabo 100% increment. Ye male nga simali. Abantuwe nga liba aluti ipon, RTGS, Zimbabwe ntola. Asoma, nesilungu wati surrogate current. Imaliana yati ifagwa ngomnyaga ya fagwa ngao. Kwa toa tenzeli uti sene lisugube sinika ninchinch. So kulumende uskolisi ninchinch. Uku wa matangati bakweza 100% ninchinch. Izi sevenzi kakusazi zondisi. Izi sevenzi kakusazi tu. Mthusi.
Manje njengoba belike lazisa ukubana uhulumende nga engafezi izifiso zenu lizatshengisela ngokungayi emsebenzini, ungasitshela ukuthi kumi njani kwakathesi ngodaba lona lolo?
Umzabalazo wezisebenzi phecelezi i-workers strike elizweni leZimbabwe ihlangana lezinto eziningi ezivalisela ukuhlukuluzwa kwezisebenzi, ukuhlukumezwa kwezisebenzi okukhulu kakhulu, ukubotshwa kwezisebenzi zingela macala, ukuxotshwa emsebenzi okungekho emthethweni, ukumiswa emsebenzini okungekho emthethweni. Konke lokhu yikho esithi nxa sibiza isimemezelo sokuba izisebenzi, kodwa kuyisinqumo esisithathe ekugcineni sokuthi izisebenzi kaziveke phansi izikhali, sihlala sivulile iminyango silalele ngezindlebe zethu ukuba sinxuswe. Hhayi, siyenxuselwa ihlaya le-NJMC. I-NJMC kunini sakhuluma kwaze kwafika ibi izinga lokuba uhulumende laye hayi siyamangala kathesi uhulumende nxa esebiza into ayidikizayo, nxa seyibiza into layo ayikhulumayo ukuthi hhayi ayisisebenzeli nxa sixoxisana ngemali. So kumele kuvulwe inkundla ezintsha zokuthi abantu, izisebenzi, lohulumende, lomkhakha hlalisane phansi kukhulume ngeholo. Nangu uhulumende uvuke buyela khonaphana emanqweni. Mhla ka 26 amalunga ethu e-Athuzi siyawabonga kakhulu njalo siwatshayela izandla ukuthi abeka phansi izikhali. Kulabantu abazakhuluma belandela amanga ayiwathenjwe nguhulumende ukuba umhloliso ka-grade 7 iyabhalwa. Kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini, izikolo zonke bezilabantu, kutshengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni i-Athuz, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola kokusebenzisa endaweni yawo. Inkampani ebona ngokwethulwa kwawo eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi udubo lolu lubangelwa luhlupho olusezitijini zekaribhale wange. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke, kodwa kukhanya ngantiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo mbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi mbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili, ngakho ke kalu affect kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa lohlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabone kuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusikelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo, mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede, maybe sokubangela ukuthi sicine singasatholi igetsi kumbe energy eneleyo.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana lesiphathamandla esiphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lo kodwa kukhanya ngani kuthiwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano ehalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho ke kalu affect kumbe kalu hlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuka wabone kuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayiphenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili ayisikho koBulawayo kuphela ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eneleyo.
Hello ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. iStudio 7 ithinte umphathintambo wezamandla kaGetsi umnumzana Soda Jemu yena othi angeke akhulume leStudio 7 ngoba engaphandle kwelizwe. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafikitali akoBulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama-sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu koBulawayo. Bona abantu bakoBulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakoBulawayo betshintsha ama-industry bebahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasidunlop nama-textiles nama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocatewa eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakoBulawayo banxaphe inhliziyo khona bezalandela iZANU-PF. Liyakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZANU ayizange ibe labantu abaningi ephalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakoBulawayo ngoba abantu bakoBulawayo iZANU abazange bayithandi ngezenzo zombhuqazi. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction bahamba bedobha abantu babo bazenze ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso, kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZANU-PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwani okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZANU-PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, sidliza imali zikahulumende. Khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mhadi osebenza meleli uhulumende ehola kuhulumende, yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisuwedwa kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Hiko ke siya kwa isa mahlabe zulu ukuthi i-sanction ayizange ize diliza. Yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini i-record ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi iZanu PF sicatsha ngayo ingazi yehluleka ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction. Behluleka ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction. Yehluleka ukudinga mathi imithi yedipa imali yonibi sebezidlele bekhala ngama-sanction. So kufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi iZanu PF sivika ngama-sanction wona ngekho ububi lokwehluleka sebephongukuvika nge-sanction.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha olulwisana lenkohlakalo olwe-ZAC luthi licubungula iziphathamandla zemthethwandaba labomantshi kulandela ukwekethiswa kwemithetho yesibambiso se-bail eyaphiwa isiphathamandla senkampani ye-COTCO uMaximo Njanji okokuthi othiwa yena wantshontsha i-US $5 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngolwesithathu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uzangcwatshwa ngesonto. UNkomo wayekuvuyo lezibra. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyalibingelela lonke balaleli bakwa Studio 7, lani elisiphathela lezi zindaba, siyalibingelela, siyalibonga njalo. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze wonke umuntu ukuthi asisukumeni sonkeni siyevota. Singathi thina ngoba vele baropa bakuncede, asisukumeni sonkeni siyevota ukwenzela ukuthi sibonte bazaropa njani nxa sisukumeni sonkeni. Asihambe nini siphakameni sonkeni siyemfaka umfana.
Linjani, linjani bantu? Studio 7 siyabingelela lathi, siyajabula ukuthi ammessage ethu ma ingafinyelela lathi esinye sizilo sikhuluma e-Studio 7. Ukhuluma ngoDavis umndumiso Nkomo. Ngikhuluma seGoli mbingelela umfowethu Ngwenya Maurice Ngwenya ohlala eGoli lapha e-Newlands. Siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula ngumbe endlebeni le yokuthi bona ama-sanction aseZimbabwe. Laba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje kutshona bethu ama-sanction even bengakhipha namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabe lomi njalo. IZimbabwe abantu laba abayibo ababusayo yibo abaluthi imali. Imali iyadliwa lapha. Nasobona abantu abaningi bephonga ujoyinisa ngiphi bayayisupport babefuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula kama umlayezo wami wafunda kuStudio 7.
Uma Studio 7 ngilungelela lonke uma Studio 7 wonke kune labentatheli zindaba kubo bonke ngalijabulela ngalithanda kakhulu. Masithi phambili emarafi yayithanda kakhulu ngoba yiye siyehlukanisele iZanu PF esihluphayo. IZanu PF sihluphile sibili, isihluphile ma-Studio 7 about 42 years, kodwa silethemba lokuthi i-MRP sisenzele kuhle. Wavuleka igephu, ngiyamthemba umphakathi, ngiyamthemba kuze kube laphakade ilobe engaso yini phakathi kokhetho olubuyayo luka-2023, kodwa usenzele kwabasobala ngoba lamhlanje abalali abantu bezanu ngenxa yaye abalali. Uma Studio 7 siyabonga sengathi ungwadwela phambili lathi ama-audio ethu siweze kuweze ama-audio ethu kuweze lathi kade sirekhoda asikazwa lapho kukhulunywa khona sengathi singabonga singayenza kanjani
basakazi abahle linjani namhlanje ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi asiyenibhalise ukuvota abase-South Africa ngeBotswana lazo zonke ezinye iindawo kwamanye amazwe asizameni siyebhalise ukuvota labasekhaya bebhalise ukuvota sizameni ukuvota ngobuningi bethu umnyaka ozayo mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela ilizwe lakithi lilunge abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa asizamenini bantu bakithi umnyaka ozayo kube ngumnyaka wokulungisela izwe lakithi sesihlupheke kakhulu elizweni lakithi siphethe ngabantu abangacabangeliyo amasithizeni ngiyabonga abasakazi igama ngu-MK ngibuya elupane ngaphana eshabulanyana ngibingelele bonke abantu abasekhaya elupane emachiya chakabhandana kosebhuku usamagrevis ngiyabonga
salubonani basakazi be-studio 7 mina ngugogo khanya ngovulawayo sicela inews zesindebele ku-studio 7
salubonani ku-studio 7 sathanda ukubonga kakhulu kubasakazi we-Studio 7 labalaleli bonke ya mina ngithanda ukubonga kakhulu kuma-Change Champions abasebenzela ibandla lethu le-TCC hhayi mkhulu umsebenzi eliwenzayo emagumbini amanomhlaba siyasibona singababiza sithi ama-foot soldiers abasebenza egrawundini ababona everyday ukuthi abantu barejista ukuthi yonke into ihamba ngendlela 2023 le kwaoku kuyafezeka bethanda bengathandi i-ZANU PF iyahamba kulalapho ezocatsha khona
Alo, Studio 7, njani kona ngapho, eish, hati nasitenkinye na, nchinga kakhulu, eish, akolomende, tuluye, tulega, kaya, zindafi, hapunugi, enzari, akwaza, angono, upira, chile, kumjena banyi, fume, upira, mjena banyi, experience, nini, lapa, tina, sesta, sebe, nani, njiki, ngapi, adisisa, ngapi, lunywa, ngamazi, eish, akunzima, jita, wanto, nabwe, kumbaba, experience, kanga, jeni, nyoni mazwe nama atakanti mfona ngapo lati swere pona nga kuti Zimbabwe zinlaki tiri sire nfuti kiboli ide kesi nzakala kupala nenda ziraitan
Studio 7 umsakazo olonhlonze umsakazo oncumekayo siyalincoma abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lenza umsebenzi omuhle kakhulu thanda ukubana ngibambele indaba ephathelane le-CCC masisi lonke ngithi lingakhathazeki kakhulu siyazi ukubana impi enkulu esinayo esikhangelani nayo yibalot so asishayeni i-Korea warfare sibe ngamalicatsha ngoba sisazi ukubana izano isingena langaphi lemlindini lebhalwini izingela ama-CCC so impi enkulu i-ballot box so asilandeleni abakuchoyo sizezabantu abazisayo sizezabantu abalungileyo kodwa sisazi ukubana siya empini 2023 ku-ballot box singahluphani njalo singahlupheki kakhulu sihlupheke kudala so kasihambeni empini let's go empini
ngelele abasakazi labalaleli igama mang Felix Dube olupani East amafichani ngithanda ukulimukisa abantu bakithi ukuthi iZANU PF kayilandaba labantu kayilazelo ithanda ukuvotelwa ngoba phakathi kwesikhathi kayilandaba labantu but what's election babuya ebantwini bathembise abantu izithembiso ezingasoze ziphutshe ezamanga baveze ama 50 kgs omumbu kuma overage baveze irice elenhlabathi njengoba izinto zeze irice elenhlabathi ngithanda umbuzo wami ubuka kanje ebantwini bakithi ukuthi lezi zinto uzithola towards election uzazidla for 5 years yini ngoba uzaze uziphiwe next election ngize ngikhumbule ingoma kaNduks Malax ethi phakathi kwesikhathi kangithandi but ngithanda ibedroom yami so ke yikho kukhona all along nxa engasakuthandi cabanga bani uthanda bani
Ningakunika ukudla umuntu akithi zana uyevota uvota lenguquko osuthi kuba empty esiswini it doesn't mean ukuthi you are empty in mind. So kasinakaneni ngelakusasa lethu lelabantu bethu yebo abantu balambile but abasuthiswa ngamanga njalo indlala into endala engenandi esikhathi sokhetho kayibi khona ngokuphela kwetemu yombuso lokuba sebenzisa abaphathi bezigaba amasebhuku bewathembisa ama-$50 kanti all along bebengafuni yini ama-$50 lawo. So ke ngithanda ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi kasinanzeleleni into engasilethela inguquko kithi. Ngiyabonga ngu-Felix Dube kwebhubhu wadlele.
Hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Joe Biden uthi izulu lesiphepho uHurricane Ian veli likhulu kakhulu okokuthi ucatshangelwa ukuthi kungaba kubhubhe abantu abaningi kakhulu. UBiden wethule amazwi la izolo esigodlweni seWashington DC esithi usevumele ukukhululwa kwenkulungwane yamadola ukuthi iphathise abehlelwe ingozi yezulu leli. Yezi laleli zulu libikwa selilubhekise esigabeni seSouth Carolina. Sixoxelisana neseZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamrai Gwegwerere saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khonale.
Hayi umumo hayi awulunganga ngapha iqiniso sibili ba ngoba into ekhona ukuthi umoya oyisivunguzane sibili ubuchayo uchayiwa uyisizihlahla awasufuna ezinye izinto emadolobheni lapho ukuthi hayi akumanga kuhle sibili iqiniso sibili kubese ukuthi ke lokho bekusenzakala emalangeni ya izolo khona lapha ebusuku namhlanje ye hayi lapha esikhona thina hayi izulu lakhona alisali ningi kakhulu eliwayo la umoya awusachayi kakhulu kodwa ke into esikhona ukuthi hey indawo yonke isigcwele amanzi amanzi izulu line kakhulu sokuvaleka indawo eziningi sibili lokuthi hayi lapho esikhona thina abantu sebethwala sebekhitshwa besiwe endaweni okungalamanzi khona njalo ugetsi ugetsi uhle wahamba hayi into yakuqala ukuhamba leyo ngoba umoya obuchayi uwisa amalokhuzeni amapole amagetsi akhona. So hayi akumanga kuhle sibili ngabe liqiniso.
Sizwe umongameli Joe Biden esithi lizaphathiswa ngemali yokwakha njalo izindlu ezaba zidilikile lokunye ukonakeleyo. Lizaluthola yini lonke usizo lwakhona ngemfanelo njalo?
Hayi imali le enikezwa nguhulumende vele yinto eyenziwa nguhulumende weAmerica. Kule mali enikezwayo nxa kube lo simo esinje esenza akalayo bathi nge FEMA FEAMA iyanikezwa abantu ukuthi abantu uyithole wena njengomuntu. Hayi lokho kuyabe sokusiya ukuthi khona wena ulamali kwama insurance anjani lokuthi khona usize lolu uzaluthola njani wena direct. Kodwa hayi wonke umuntu uyancedakala umuntu uyancedakala njenge ilofu zeli state of Florida njengoba nechilo uBiden upresident kuthi ukuthi sebeyanikeza ke imali emele vele inikezwe kuma states lapho kuyabe kuyenzakala khona ingozi enjengale evele ebuya ngelokhuzeni ngomumo womkhathi.
Alo ke ngumnumzana Tamrai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida ubekhuluma ke le studio 7 ekhona le eFlorida.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi lanxa ayithembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungangezelelwa iholo baya emsebenzini ngoba besethuselwa. iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni. Siluqhubeke lapha uhlelo lwathola lamhlanje livalelisa uChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voadebele.com. Asidibaneni njalo nevikezayo ngomvulo sikhathi sinye, kodwa ezantambama ziyaqhubeka nsuku zonke. Asidibane.